siyabonga Gibbs ilichona njani mthwakazo omuhle yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 ngonkwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
kungokuthi sibe ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi sibele sitshontshiwe ngukulumende otshontshe izimali ozamtiyo flow owa-2016 billion.
Enye yenhlanganiso ezimela abaphila ngokuthengisa isikhudaze amalunga ayo ukuthi engafaki imali emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha.
Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga beZimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe.
Abasakhulayo be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube basola ukutshengisela okuqoqwa ngabatsha bezanu-PF njengendlela yokuveza usekelo kumongameli Mgabe. Kuyaqhubeka ukufuthelana phezu kohlelo lukahulumende olokufungisa abantwana besikolo lokuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network isikhudaze amalunga ayo kanye loZulu ukuthi bekhiphe imali zabo emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yeZimbabwe entsha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Promise Mkhonazi uthi abalezimali emakhaya bengaze bazihambisa emabhanga.
Lokhu kubangelwa ngisinqumo esithethwa nguhulumende engazange akhulumisane labantu lapho ezizothi uhulumende useletha enye imali engaqondakaliyo ukuthi imali kani ethiwa yi-bond note, ngothiwa i-bond paper, ngothiwa i-bond note. So asikazwisisi ukuthi ngithi i-bond note leyi sebezakhupha imali zethina ama-US dollars emabhanga bekhathi sekufika amaphepha abo kumbe kuhamba njani. So sithe abantu bethu kabakhuphe imali zabo ngokuphangisa emabhanga njalo labo ade befuna ukuyazifaka emabhanga bake bami sikhole ukuthi kuyini isibu lokufuna ukwenzakala lapo.
Aliboni yini ukuthi lokhu kuzakwenza imali silele ngamandla ngoba abantu sebeyikhiphe emabhanga?
Kungokuthi silele ngamandla abantu belezimali zabo kunokuthi silele sitshontshiwe nguhulumende otshontshe izimali ozamtiyo flow owa-2016 billion. Imali silela hathi ngenxa yabantu sizabe sokuthi imali silela nani nesokuthi uhulumende wathatha imali i-16 billion ayazakali ukuthi eyangabi. Njalo uyakwazi ukuthi ngo-2008 abantu balahlekelwe izimali zisemabhanga uhulumende ukuthi kwakuzimdola esiya ku-US dollar. So asifuna ukuthi sehlakalo senjalo siphinde sibuyele abantu futhi.
Kuyini elikusolayo ngama-bond notes la? Uchazisile usiba lukhulu webhange elikhulu ukuthi ayisikho ukuthi useletha idola leZimbabwe.
Ama-bond notes lawa siyakwazi ukuthi kwangona abantu bazaye bake bafake i-bond note e-bank bafake ama-US dollar. So abantu bakhaya ukuthi nxa besiya kudidrola imali zabantu bethola ama-US dollar. Kodwa uhulumeni kuthe kuqathamela abantu ukuthi nxa besiya kudidrola abe baqhubeka ama-bond notes bayasingawaziyo ukuthi aze ahamba njani. Njengatho nginika umzekeliso we-extremova laphana ukuthi zathola sesilahlekelwa yimali eningi isemabhange ngama-US dollar. Njalo uyakwazi ukuthi ama-bearer check abekhona before kusese nogono abengelamke ngeqondileyo abetshintsha ivalu yayo ngelanga ngelanga. So siye sabona ama-bond paper lawa angagcina senza njalo okungaba yinto yokuthi abantu bathungeka sebelahlekele bese besibuze thina njengabakhokheli ukuthi hawu lalekeyani kusicela ukuthi njengabantu abathengisa ezidaladeni singafaki imali emabhanga singakacaci ukuhamba njani.
Umnumzana Promise Mkhonazi isikhulumeli senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa iNational Informal Economy Network. Abasakhulayo bebandla leZANU-PF bathi uhlelo lwabo lokungena esitaladeni betshengisela usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe luza kwenziwa ngelanga le Africa Day mhla ka 25 kulinyanga. Bathi bakhethe ilanga leli ngoba umgabe engumuntu ohlonitshwayo kakhulu ezwekazi le Africa. Kodwa osakhulayo webandla le MDC ekhokelwa ngumnumzana Walsh Mencube umnumzana Thokozani Sileya uthi kuyangisa ukuthontanga bezanu PF bazigqaja ngomgabe yena esebulele ilizwe.
Thina lolu daba abalenzayo ama ontanga bezanu PF kasilubona ukuthi ludaba oluqhakatheke kakhulu. Ukukhulisa kwabo abakwenza umnumzana umgabe kasi kubone ngoba kathi singabo ontanga bezimbabwe sithwele nzima imisebenzi kayikho. Esikukhangeleleyo ukuthi ngabona bakhuluma ngokuthi bazantshintsha kanjani umkhonomi welizwe ukuze ontanga bezimbabwe labo bakhothe izikhoce ezelizwe esalilwelayo salithatha embusweni obandlulula ngo-1980.
Obathi uMongameli Mgabe yingwenya ngumuntu ohloniphekayo kakhulu ezwekazi le-Africa yikho imatshi yabo lebezayenza ngelanga le-Africa Day. Uthini ngalokho?
Mina ukuba yingwenya kwakhe kangunanzeleli baba ngoba ungakhangela kathesi bona mhlawumbe ubukhulu bakhe abamkhulisa bona ukuthi ngumuntu ogugileyo mhlawumbe e-Afrika lapha mhlawumbe kwabamqakathekisayo kodwa ubukhulu bakhe kwezokuphatha ilizwe mina kambuboni ngoba ucikize ilizwe walihlakaza okweminyaka engu-36 so ubukhulu ababutshoyo mina kambuboni lapha ngaphandle kobudala kuphela ukuthi useluphele ngumuntu osomele ayihlale ekhaphumule.
Bathi uthuthukise uZulu weZimbabwe kakhulu kwezenotho sikhangela umthetho we-indigenization sikhangela umhlabathi abathi umgabe uphe uZulu weZimbabwe.
Lokho-ke iqiniso likhona ukuthi abantu bezanu PF ngabafuna ukuthi bakhulume into eliqiniso. Ungakhangela umthetho we-indigenization yiwo osuke wasibulalela umkhonomo welizwe ngoba usuke wasubalekisa abantu akade befuna ukuthi bezo-investa kumbe ngithi bezovula ezamabhizimusi eZimbabwe ukuze ontanga beZimbabwe bathole imisebenzi. Indaba yabo e-51% yana ihle yabalekisa wonke umuntu okade lesifiso sokuthi angene elizweni ayenze amabhizimusi. Ungakhangela ekupheni umhlabathi akade bekwenza bebesipha abantu ngecele kwezombusazwe and ungakhangela ukuthi amapulazi bathe sebewathethe kakulalutho abalwenzileyo ngaphandle kokuthi bafike baquma incingo emapulazini kathe sinyamazana sezigcwala emgwaqweni yikho sokugcina sokuthiba nama-accident amaningi and bayehluleka ukuthi balime ukudla kokuthi baziphilise bona kathe seZimbabwe sesiphila ngokudla kokucela into ebesingayenzi eminyakeni edlulileyo. So mbonani into abayithokozelelayo bathokozelela nje ukuthi umongameli umgabe ubhidlize ilizwe kuphela.
Umnumzana Thokozani Sileya ngosakhulayo webandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Baqhubeka bethukuthele abantu abaningi phezu kwesifungo sikahulumende esibamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze ifulegi yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe elizwe. Abanye abazali sebelobele abaphathi izincwadi bebazisa ukuthi abafuni abantwababo babe yingxenye yalolu hlelo. Omunye wabo yisiphathamandla seWoza unkosazana Magodo Ngamahlangu yena otshengisele esitaladeni zakobulawayo izolo lamanye amalunga enhlanganiso yakhe besolalo luhlelo.
Abantu bethu bayanindezela bafundiswa amandla ungakhangela futhi iplate nale yakhuluma ukuthi khona abantu bethu zindlalifa zomnotho weZimbabwe esingathi ngama-natural resources eqinisweni nxa sikhangela akusikho qiniso lokho abantu bethu bayengabayanga ngenxa yokuthi ama-natural resources weZimbabwe adlaliswa sakhaya ama-diamonds sikhangele yonke nje ama-natural resources akhona eZimbabwe asetshenziswe anothisa bona ababuthi abalutshwane so asivumelana ukuthi abantu bethu bayazihawulela kodwa kabe bezephethe ifunga bekhuluma amanga nje zonke sesesilandela kuba usaba elivane emigrants mathebenda lesikhathi kahle iPHA iyafundisa abantu abethu khona bazaqhubekela phambili behlonipha omama labo baba bafana nesikhathi sempi enkululeko la ngekhimu bengawuvukela thina ke sithunuka lokho esindebeleni kakhulu kazi imikhenze lemathebeleni ngangoba before iunit akhona uhulumende okhona nalolo mongameli khona waphatheka ekubuyeleni kwabantu bemathebeleni ne-Midlands over 20,000 people ababulawayo kodwa kukhulunyelwa ngabo so ngezinye indlela abantwana abaningi uyathola ukuthi kathi bayahlupheka emathebeleni le-Midlands ngenxa yokuthi wona abazali babo ababazintandane asingathi ngama-victims egukhulawunti abazali bababulawayo ngela mathuna abazange babe lama-defesicate labantwana
umphathintambo obona ngemfundo yaphansi umnumzana Dokora uthi yena abangavumelani lalolu hlelo bangaluphikisa emthethwandaba lingaba seliwathethe lawo manyathelo na
inyathelo ethini okulenza ngoba ngakhanyanzela njengenhlani ukuthi yiwebela amanye ama-civic obulawayo besikhangelileke kuthiwathi esi sisaqale ukuthi simise abantu abethu ezikoleni ukuthi bengakwenzi lokho abaningi bethu abantwana besanisile ngikhuluma mlanga ngokuphefela lingahambisa incwadi esikole manibetimasa ngathi ngitole usayine la owamntwana kasiyaphatheke okungangokuthi nxa abanye abantwana besakho asembi wamntwana kayi asemhlala eklasini lapha ukuqenda indlela zokuthi silungiselele ama-petition okuya emthethwandaba sivele sizahamba emthethwandaba udokoro yena ngokwakho samuze ekhuluma ngokuthi wona yeyasoma abalathwalele wona ku-PM yes aku-PM kodwa nxa eku-PM lethule ku-constitution enjalo akula ndaba lapho kodwa lokuthi akuhlabelisi abantu abethu into esingavumelani nayo
unkosazana makoto ngamahlango isiphathamandla sehoza sixoxela ngobulawayo direct from Washington the voice of America VOA kengelifa ke kancane ezandleni zika sithandekile mhlanga we studio 7 esethulele uhlelo lwabesifazana
siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe Women's Advisory Council sicubungula esiphathelane labesifazana kunhlelo zokukhokhela. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Siyazama sibili ukuthi sibancedise omama but uhlupho yilona lelo ukuthi omama lokhu besayesaba ukuthi baphumele egcekeni ukuthi bazakale ukuthi bona bangamalunga awe-trade union okunye sibese kuzamayo ukuthi sibancedise ukuthi khona lokuthi omama bathathe ama-positions awe-leadership kumbe esingakuthi ngama-decision making positions from i-workers committee level emsebenzini bebe nawo ngama-chairperson hatsho ukuthi bebe ngama-committee member why sitsho njalo nxa besiyabhagena kumbe nxa besiyakhuluma lomqathi befuna ukuyengezelela ikolo kumbe befuna ukuyabefulungisisa ama-conditions omsebenzi wabo umama nxa yene-chairperson uzakhuluma laye akhulume nama-issues asupha omama sisuka ku-workers committee sithi omama labo kabathathe ama-positions even kuma-unions abo nationally babe ngama-president nokuthi ukuthi khona babe ngama-workers ngama-committee members nje babe ngama-national executive members ngingalinika umzekeliso ngami mina ngikhuluma ngize ngingusecretary wabomama e-Zimbabwe Congress of Trade Union i-Zimbabwe yonke jikelele ngiphinde ngibe ngu-president e-Commercial Workers Union of Zimbabwe okuyikho endibona ukuthi abanomama abaningi now they are being inspired babebone engazane umsebenzi wenzima kunzima sibili kodwa kuyabe kufuna ini i-determination ukuthi umuntu abophe ziqine ngoba akuthisa ngaphandle lapho ukuthi uyehlala etafuleni lapho kulamadoda khona ingweko sisikhathi yabuyi-one umama like for example i-national executive yani we about 16 of which only 5 are women
kodwa bona obaba babathatha njani omama basezikhundleni kusetshenzelwana kuhle yini
hayi mina ngingathi ngibone ngazani sokudlulile ngoba ungakhangela ukuze ungene ekhundleni zona lezo kuma-congress akhona kuyabe kugcwele obaba so ungabona obaba sebekuvotela ukuthi funa umama lwa ukuthi ayekuba ngu-president kutho ukuthi bayabeloku abakubonileyo ama-qualities ababewabonile ukuthi umama lwana angayenelisa ukukhokhela ugadla lolu kungela problem obaba sebekubona labo ukuthi omama beyenelisa ukwenza okwenziwa ngabobaba akula difference idifference nje mama omunye ngizayo kodwa ingqondo kazilazi azina kuthi uyishimele ngimbili.
Ungabachiyela liphi abesifazana laba balokhu bese saba ukuthi bathatha isikhundla eziphezulu kumbe bangene emncintiswaneni lowo ukuthi bekhethwe enhlanganisweni ezijiyeneyo la kumabandla ezombusaso.
Kubo mama bonke elizweni lonke jikelele weza ku-trade union weza ku-politics weza kuma-church kuma-civil society asiphumini sithatheni izikhundla ngoba esishoneni kathi umusha mugazi umuzi ngumama. Umuzi ongena mama awungeke ume. So even uveni ukuba ngu-president welizwe I think sekuyisikhathi sokuthi lathi sike sibe no-president ongumama ongakhokhela ilizwe leli then asize sibe nama-president lawa esinawo ngoba umama phela omama bahlelekile bayebekwazi ukuthi izinto zihamba so zihamba njalo ukuhlela lokhuyana akunamama ongadla umntwana elambile. Okokuqala umama uyacabanga umntwana then yenabe sesisa. Ngifuna ukuyenkareja omama bonke ukuthi bephume bengayisali akunalutho oluhluphayo nga obaba sebekubonile ukuthi wena uyakwanza ukwenza asingadisappointini obaba asithatheni izikhundla zona ziyana sisebenze side by side nabo baba bona labo sizabona ilizwe lethu lithuthuka sizabona le ngaja esiphuma kizo zithuthuka even namabanda sizabona ethuthuka.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlelo. Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lilami uSithandekile Mhlanga, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga Sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Big Nazi bavala ke uhlelo lwethu lwalamhlanje likhumbule ukuthi kusasa lilanga le Mother's Day. Libahloniphe omama benu njalo libathande besaphila. Vakasindi ndomuda kwazo meyangu Happy Mother's Day. Nakubo bonke omama labangangizaliyo ngithi kini Happy Mother's Day. Kwanelo kwalamhlanje livalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.